lokuqale ngemva kwe-monetary policy eyathulwa ngu-governor eveke ephelileyo ikakhulu bekhala ngokuthi uku-ringfence akwenza i-US dollar ne-RTGS kwenza abantu bapanika in terms of the value of ama-RTGS transaction abalawo namabalansi abalawo kuma-bank abo ngoba bebona ngani i-explanation ayinikayo ikhombisa ukuthi yena akutsho ukuthi bond ze-US dollar ye-1:1 akuyisikho njalo sokuphelile abantu babesebona ngani ukuthi ngayigcina ivalue kwabo ikuthi bethenge izinto behlale bele-stop whether ngaka-basic commodities oba kuyini i-commodity angayithenga ayigcine esabona ukuthi kungabe kuhamba njani lokwenzeka ukuthi sibone siba le more money chasing a few products on the market okuzakhweza ukuthi kuyakhweza ama-prices kuyinyo i-reason awayo ama-prices ehambe phezulu. On the other hand is that people generally they are now trying to offload ama-bond notes ukuthi begcine i-value in foreign currency so lama-shopu lawo azama ukuavoid abantu aba-offloadayo bayikhweza ama-price so that they maintain value ye-restocking value so generally it's a panic that is within the economy that we are facing at the moment ukuthi wonke umuntu uzama ukugcina i-value ngoba ugovernor wehlulekile okwanika i-confidence yokuthi ibond lakhe lokhu elisasebenza njengoba yilo ikakhulu yesetsho ukuthi hayi ibhenki kayiseparate ama-akhawunti.
Ezinye izitolo kazisamukeli ibhondi kanye lokuswayipa nxa uthenga ngekhadi lebhanga kazisakuvumi zithi zifuna idola leMelika phambili. Ngitsho labathengisa amafutha okupheka abaphiwa imali yaphandle kwelizwe libhanga elikhulu lelizwe. Yinto ebhahileyo yini la khona ngapho koBulawayo?
Ya kulamashopu asesitiko khona certain products bafuna ama-US dollar. Ungakuzwisisa kuhle kuhle kuyukuthi veli product yangibona bayi-importile kumbe ile serious import component so babe senzela i-restocking into ekhona kathesi esikhona kulama-pharmacies la kathesi asesithi asefuna i-US dollar beminye imithi esingelayo phela into esiyenzakele evuleke enzakala kathesi sesilabo somabhizimusi esingathi bangamagolofu bengazwangani kuyakhwela lutho lokwakho okungala component ye-foreign currency usekhweza ngoba yonke into isikutwatayo ziyakhwela so okunye okuqakathekileyo ukuthi osomabhizimusi labo bame ekuncedeni lokusebenzeni akhona ukuthanda ukuthatha advantage yezinto eziyabe zikhona.